Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 21 Mfufu 2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota balutshwana kakhulu koBulawayo lesigaba semaNdebeleni jikelele.
Okuqakathekileyo ukuthi kumele sibuke amalogo, sithathe abantwana sihambeni siyorejistwa kwangamavoti. Lanxa kubuhlungu obunganani ngoba singavele siyekele khonoku sizaphelele ezandleni njengelisepa.
Ilunga ledale lephalamende lethula amazwi alo ngolimi lwesiDonga edale.
Ngiyake ngikwenzela ukuthi ngigcwalisise khona lokho okuthiwo ngomthetho welizwe, ngoba engikwenzayo kusemthethweni njalo kangidingi ukuthi ngithokozise omunye umuntu kumabanye abantu.
Ukubunjwa komunye njalo umanyano wamabandla othiwa yi-People's Rainbow Coalition okhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru setshengisa sovala ukuthi uMjuru kasekuya manyana labakumanyano we-MDC Alliance.
Na okwethu ukuxoxisana labo ukuthi bafake imilayo eyenza ukuthi ibhizinesi ithuthuke iye phambili, abantu bathole imisebenzi. Thina njengama-manufacturers benelise ukuthi si-exporte intengo yezinto zethu ibe phansi, i-quality ibe phezulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota balutshwana kakhulu koBulawayo lesigaba semaNdebeleni jikelele. Kusiyafika ngolwesine abantu kade sebebhalise amagama abo kuluhlu lwabavoti koBulawayo bebesedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lasithobaminwembili i-18,000. Kuthi inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,000 zibhalisele esigabeni seMatabeleland South, okuyinani elifana lesigaba seMatabeleland North. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo, yena othi uZulu kumele ayebhalisa ngobunengi.
Okuqakathekileyo ukuthi kumele sibuphe amalogo, sithathe abantwana sihambeni siyorejistwa kwangamavoti. Lanxa kubuhlungu obunganani ngoba singavele siyekele khonoku sizaphelela ezandleni njengelisepa, ngoba yikho kufunwa izane khonoku ukuthi singalobisi. Njalo kuqakathekile ukuthi yebo naye nxa sifika sibaningi silihlekanyana khonapho, nxa sokuthi abanye abantu bayaxotshwa, kumele lathi sine sibatshengise ukuthi kanti vele sixotshwana, kanti anti kuphela kumele kube nje ngoba singavele sikhalale angisakwazi ukuthi phele 18 sizakuya ngaphi. Labantwana labethu bazileyo esizama ukubalungisela imisasa yabo, kasihle sifungene amajoint antana sesibabulele ngoba kufela kusasa bazayibona, ngoba laba abantu abasibusayo ngabala ndaba layo lokudubeka kwethu, ngoba udubeka abakwazi bahlala izindimi ezingamaruma ngu-130. Uza kacabanga ukuthi andurwa amakhumalo phasi ngale olele ngadlanga yini esidla amathanda ukufuna inhliziyo yakhe, hayi khona ukufuna isikhwama sami. Sikhangele futhi oza kuyangena ezikhi laphana ukuthi ayirejista ekwazi ukuthi endlini ishiye kungadliwanga abalele bengahlanga, azame ukuthi angene emkambatheni songamatamatisi kwenza ukuthi athole isijeko santambama njengoba kulele kungadliwanga. Sikhangele futhi iningi labo ngamaloja babe sekuthiwa nemazi ukubhadala amarenti, so angachiye ukuthi axoxwe endlini ukuthi ahambe erejista kunokuthi ayiginga imali. Asibakhuthazanyile lapha ababekhona kungabe njengemkambo lapha, thina sihlale sihle simthengisela lo kuthengisayo, ahambe ayirejista angaphuma abuyele ayigengisa siye kuye komunye sibaxhasane.
Ubona baningi kakhulu yini amaloja lalabo obachoyo abafana lalabo abangela incwadi zokuzalwa?
baningi kakhulu. Izolo busuku ngifonelwe izisebenzi ze old nick mine eziqeda ukurejista insuku lezi ezedlulile. Umkhakhi usebaxhotshile uthethe wajikijela impahla zabo zonke phandle. Kula bantwana abanama-three months, kulabantu abagulayo abanye kade bengekho ezindlini. Ngikhuluma kunje nje babuthene sobhanje. So sidila ngohulumende ovele ngelanda nxa sebebenze njalo ukuze abakhuthaze ukuthi bambi berejista kwini bona belabelana phandle and izolo ngendlela kugodola ngayo ambone ukuthi nanto abangaphinda futhi balale balale angavuka besithi sebesiyaphakungiyarejista abantu sekumele bavuke bayadinga ukuthi sebezabuyahlala ngaphi nguhulumende esilayo.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala, eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara. Manicaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawani. Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Mwenezi, East and West, Chivi, South, Matabeleland North, Lupane, East and West, Pinga, North and South, Matabeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Nsiza, Nsiza, North and South, Nkabazwe, Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Ukubunjwa komunye njalo umanyano wamabandla aphikisayo othiwa yi-People's Rainbow Coalition okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru sekutshengise sobala ukuthi uMjuru kasekuya kumanyana labayi kumanyano we-MDC Alliance. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kutshengisa njalo ukuthi amathuba okususa iZANU-PF esikhundleni asenciphile kakhulu ngokungamanyani kwamabandla aphikisayo. Intatheli zindaba iStudio 7 uThomas Jiripasi ubesemkhosini wokuphawula lumanyano izolo waxoxa lo nobhala jikelele welinye lamagcele ePeople's Democratic Party uMnumzana Gordon Moyo.
Sivumelene ukwenza umkhankaso obukhulu ukuthi sisebenze ndawonye ngaphansi kwesambuleni esithi sona People's Rainbow Coalition. Le coalition entsha engasebenzisi ibizo lelinye iparty. Sivumele sonke siyalingana. Njalo sivumelene ukuthi sibe lo candidate ozaphatha inkezo kube ngumama sokuyisikhathi sabo mama. Sikhethe uJoyce Mjuru. Okwalamhlanje sibe sisenza lo kyano okuthiwa yi-pre-signing ceremony. Ngezinye indlela ube kuyi-engagement party. Siza kuyalontsha koBulawayo lapho sizabe senxuswa khona uZulu wonke jikelele ukuthi azobona ukuthi nxa kusayinwa isivumelano sokuthi lizwe lithathwe, ilizwe litshintshe, kusayinwa njani. Yikho siza kwenza emavikini amabili abuyayo. Lamhlanje senze nje i-baby shower in 2 weeks time siza kuba le actual signing ceremony.
Lokhu kutsho ukuthi alisoze lisebenze labo tshangela lamanye.
Lokhu kutsho ukuthi sesiqalisile ukusebenza ndawonye. Amanye ama parties sivulile wethu umnyango umnyango we Rainbow Coalition kawuvalwa asozuvalwe kuze kufikela ngale nomination day kuyabe lokho kuvulekile siyafuna ukusebenza labanye bonke abafuna ukusebenza lati esingakufuniyo ukungena emaphathini abo kodwa bafuna ukuthi sibe le common name le common symbol common objectives labo siyavuma ukusebenza lapho kasivalanga mnyango
kusho ukuthi lokho kuzabe likhulumisa
ukukhuluma kakumi kuze kufike inomination day siyabe lokho sikhuluma bonke abafuna ukuthi sibambisane amasongo akhala emanengi sibalutshwane siyafuna ukuthi sisebenze labo bonke over 40 ama opposition parties akho leZimbabwe siyawancusa ukuthi babuye kasibancusele partini yethu ePDP umjuru kabancusele partini yakhe NPP sibancusela ku Rainbow umchilo wamakhosikazi.
Hello ke ngumnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare izolo. Omela isigaba seBinga South edalele parliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda wethule imbono yakhe edalele parliament ngolimi lwesiTonga okuthiye amanye amalunga ayikhonona kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe amalunga ayavunyelwa ukukhuluma ngendimi ezisemthetheni ezelizweni ezivalisa isiTonga lezinye. Sixoxelayo uSibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Iconstitution yeZimbabwe iyakubeka mgceke ukuthi khona kule ndimi ezingu-16 okufuza ukuthi zikhulunywe elizweni. Ulimi lwesiTonga ngolunye lwakhona okufuze lukhulunywe kuleli lizwe. Ngakho-ke kulilungelo lami njengelunga ledalelwe ephalamende kanti njalo njengesizalwane seZimbabwe ukuthi nxa ngisedale abanye bekhuluma labo ngezabo izimi lami nganelisa ukuthi ngikhulume ngolwami ulimi. So-ke isikhathi esiningi vele ngijwayele mina ukuthi uma ngisephaliyamende ngikhulume lami ngolimi lwakithi ngoba ngiyabe ngisenzela kuphela ukuthi bona labo engibamelayo labo bezizwe beziqenya nxa besizwa olwabo ulimi lukhulunywa liseHarare hatshi ukuthi be besizwa nje indimi zabanye zodwa. So yikho-ke engikwenzelayo khonokho ngihlala ngikwenza njalo ngizaqhubekela phambili ngikwenza.
Manje ngokubona kwakho bayamukela yini amanye amalunga edale ukuthi usebenzisa isihlobo sakho?
Hayi mina kangikudingi kakhulu Chris ukuthi bayakwamukela bakwamukele ngoba ngiveli bona engikwenzayo mina ngiyabe ngikwenza ngihlenzela abantu bakithi kanti njalo ngikwenza ngiyabe ngikwenzela ukuthi ngigcwalisise khona lokho okuthiwo ngomthetho welizwe ngoba engikwenzayo kusemthethweni njalo kangidingi ukuthi ngithokozise omunye umuntu kumbe abanye abantu.
Hello ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalele parliamente ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje kangela ukuchisa kwelanga okwedlulise amalawulo okwenzakalayo endaweni ezijiyeneyo zelizwe sikhuluma nje. Ngilengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Ngiyabonga mfowethu.
Ilanga nxa lichisa ngendlela elichisa ngayo kulezi nsuku baba Nkomo lifika kubo 40 degrees. Abanye bathi liyabe lisandulela izulu elinengi kanti abanye bathi liyabe likhomba ukubana isibhakabhaka somile mpela kakula zulu. Iqiniso yilipi?
Iqiniso liphakathi kwembono yona le mbili ngoba nxa sithi siyakhangela isikhathi esikiso eminyakeni thina siku-October and wonke umuntu yazi ukuthi vele u-October yinyanga yokushisa. Mina ngokwami ngingaqala ukuthi ngibe le nkinga if singafika uNovemba kuloke kuchisa kanje and izulu lingathembisi. kodwa phela sikhumbule ukuthi izulu seliseule endaweni ezinene sesilitholile lokuqala lokubolisa amahlanga athesi kuyachisa ngoba vele isikhathi sokuchisa kuzathi ke khonapho after abo 15 November yikho lapho sesikhangelele ukuthi izulu libe khona and ikhisimusi sidlale sisedake
ngamanye amazwi uthi okwamanje ngeke utsho ukuthi lihlola izulu kumbe lihlola ukuthi kalikho ngoba isikhathi kasikafiki
into engitsho leyo nxa sithi yakhangela kulabo abazinge zomkhathi nxa bethi bayakhangela okwenzakala ku-Pacific Ocean okuyikhona ukulawula ukuthi thina siba le season elezulu bengelazulu ngoba kwesinye isikhathi kube ngu-El Nino kwesinye isikhathi kube ngu-La Nina ayikacaci i-event yalonyaka ukuthi zithi an El Nino event kumbe i-La Nina ngakho ke abakatsho bona ukuthi hayi lonyaka thina sikhangelele ukuthi alisoze libe khona izulu mbe lizaba khona kodwa nxa bethi bayasixwayisa bathi bona babona ukuthi izulu lizaba khona okwesikhatshana from around mid-November kuze kuye phela u-December liphinde libaleke kancane kuthi ngo-February langomarch libe linengi futhi into nje abantu okufanele beyenze ukuthi asenze amalungiselelo thina njengabalimi kufanele sibhekane lalokho okusezandleni zethu bengisemaphandleni nje kulamaviki amabili ayedle abanye sebefaka imiqubu emasimini abanye njalo sebeqalile ukuthi bayabiya amasimu abo abanye sebeqalile ukuthi bayagebha nje bafuna ukukhipha amadenje lani so yize izinto okufanele ukuthi thina njengabalimi ngasiyazenza abanye sebeqalile ukuthenga le nhlanyelo lomvundiso kufanele thina sizilungiselele umkhathi vela ukho ezandleni zethu
ukulima kona kuqala nini kanje ngo-November
nxa ngithi ngiyakhangela lapho engikhona mina e-South Africa izinsizi eziningi ikakhulu kobo-Free State labo-Northwest Province eziyizona ezaziwa ukuthi zilima umumbu kakhulu dala bephendula amasimu sebelindele nje ukuthi line nje kwamalanga amabili amathathu baqala ukuhlanyela e-Eastern Cape ngikhuluma nje sebeqalile ukuhlanyela umumbu so isikhathi sokulungiselela sesidlulile actually nxa sesikhuluma iqiniso ngalesi sikhathi kufanele ukuthi inhlanyelo yakho layo suyiphethe esandleni usulindele ukuthi line ngokwenele izulu ungene emasimini uhlanyele kodwa masingakhohlwa phela ukuthi akuhlanyelwa inhlanyelo kuphela silezifuyo lazo isikhathi esiqakatheke kakhulu ukuthi sizinanzelele izifuyo sizilungiselele ukuthi xa sezingena esikhathini esilezulu ukuzaba lemkhaza lani izifuyo zethu zitholakale ziqinile
ezifuyweni khonapho umlimisi ilanga lona nxa lichisa ngendlela elichisa ngakhona aliziphazamisi yini
liyaziphazamisa yikho ke kufanele ukuthi ikakhulu laba abelusayo benanzelela ukuthi izifuyo zabo ziyathola amanzi ngokweneleyo and ukuthi zingahambi izifuyo uma ngomude ukuthi zize ziyefika lapho okulamanzi khona endaweni eziningi bengibona nje abadala sebeqalisa ukuzidlisela emachibini nje eduze lamachibi okwenzela ukuthi inkomo zingahambi uma ngomude le ndawo ezilezihlahla ukuthi azithola ziphumule ngaphansi kwesihlahla into eqakatheke kakhulu le
hayi siyabonga baba unkomo bekukuhle kuba lawe kuhlelo
ngiyabonga kakhulu asiqhubekeni ngokulima
lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa lomlimisi umnumzana Mandla Nkomo asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo
Siyabonga Ntungamile. Uhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane, unkosikazi Sthembiso Nyoni. Ngiyakwamukela kuhlelo ma.
Ngiyabonga baba.
Ye, ungasitshela ukuthi udaba lolo lwamavenda luhamba njani kobulawayo siyabona ukuthi eHarare lamanye amadolobho sebeqalisile ukusuka besuswa lapho abanye abathengiselwa khona okuthiwa akukho emthethweni kunjani khona ngapho kobulawayo
hayi kobulawayo abantu bangikhona bahlelekile
kaba phongu kuhamba bekutha nje bephongu kuthengisa noma ngapi ungabona abathengisele ezindaweni ezingasizo abaziphiweyo yilocal authority abaveli koBulawayo ngabantu ababevela ngaphandle bengelandawo koBulawayo silendlela zokuhlelana leya rare silazo indlela zokuhlelana amadorobho wonke silazo indlela zokuhlelana kodwa sathola ukuthi kwamanye amadorobho abanye abantu bayala ukuthi bahleleke so yikho ke kusiba lalolu hlelo ukuthi abantu sizameni ukuthi sibe nendawonye sinanzelela ukuthi ukuhleleka kwenza amadolobho ahlanzeke kwenza njalo ukuthi laba bangamavendors babe lesithunzi sokwenza lokhu abakwenzayo.
Ngizwile lapho phambilini uthi wena bakhona abanye abavela kwamanye amadolobho bezothengisa koBulawayo baningi okunganani?
Ungazwile laphana kukhothama lapha phansi kwesithiny lokhu lesithole lapha abantu abaningi bahamba bayedinga amabheli eMozambique babuye lawo balale behambe ngezitimela kumbe ngezimota bese bebuya bethukulula bethengisa abanye njalo bavele babuye lapha bethemba ukuthi uyasike ubhadale imali yakho ubusuthengisa but indlela esasihlele ngayo le local authority le ministry yami le associations zama-vendors yikuthi kwakucelwe yiwo ama-vendors lokho ukuthi baya bezendawo zokuthengisela manje-ke kwasekusenzakala ukuthi abantu babone ukuthi lapha kule mali base bebuya-ke bezominyezela mina bengicela ukuthi futhi i-council isebenze la ma-vendors avelehlele ngoba labantu abangaphansi kwama-association arejistwe le ministry le local authority ukhanye kabaselazo izindawo zokuthengisela which means then they are discouraging i-order so bengizacela ukuthi bahlale ke benanzelela ukuthi abantu abahlelekileyo labalandela umthetho yibo kumele ukuthi sizame ukuthi sisebenze labo more.
Ngiyakhumbula sike saxoxa kwezinye insuku ngodaba lokuphathisa bona labo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ama-vendors balokhu bethola na uncedo?
Yes, mathola ngoba kathesi sinemali siyiphiwe i-Reserve Bank yama-cross border labo futhi ama-vendor bayalakho ukuthi bahambe bayodinga izimali kwi-SETCO badinga izimali ema-bank ukuthi bawode bathengise.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyalivalelisa abalaleli. Sithemba ukuthi khonokho okwenzakeleyo kumele ukuthi labana amazenda ahlelekileyo abenze izinto ngokusemthethweni. Siyabasekela kakhulu, sizaqhubeka sisiba neqiniso ukuthi liyathola imfanelo zenu ukwenzela ukuthi labantu abafike bathengise phambi kwenu lina eliphiwe izindawo zenu ngokusemthethweni libhadala kwi-City Council baza kucina bafunde ukuthi kuqakathekile ukuhleleka.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu ma.
Ngiyabonga ba.
Lo-ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wezamabhizimusi amancane ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-6065-15460 Lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo silo Nkosazana Magodonga Mahlangu. Isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eWomen of Zimbabwe Arise. sicubungula udaba lwezemfundo. Siyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga.
Selikuliphi izinga ngokukhankasela ukuthi umntwana wonke athole imfundo?
Ya, izinga esikulwa kathi singele ukuthi khona sibe lobufakazi. So esikwenza kathi senza lokhu singathi primary data collection. Sinowa lobufakazi ngoba ngona kwenzela ukuthi ngoApril sicina sasiqambe amabizo ezikolo ukuthi isikole ezindlela lezilazenzi baphikisa awayedmaster bathi akula bantwana abaxotshiweyo. So kathi sithi kwenzayo ukuthi sithatha ibizo lomntwana lomzali lokuthi uxoshwe ngubani nhlakabani labantwana abazayekela ukubhala ugrade 7 ngoba sinanzelele ukuthi i-exam fee ka-grade 7 vele yona ngokwayo ngeyinye indlela ephula elungile. Sikhangele i-new curriculum le balazi zonke izidingo zikangikhona yini. Sekule problem sekule nkinga vele ku-new curriculum ngoba sikhangele ukuthi amabhuku e-science e-primary ayibhalelwe isiNdebele ebebhalwe ngesiNdebele esingaqondanga asebiseliwe ngezinye zezindleko zenu. So into ethisa ukuthi masinge siyayethulela ku-Ministry of Education sitele ukuthi sithola lokhu lalokhu 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 siyasebenzelana lama-lawyers. Ngathi siyemthetha indawo siyabe sifaka umlando u-headmaster wesikolo. U-district education officer, provincial education officer, minister of education, the whole mende, futhi bayihlike u-project director education. Sesikhangela futhi lo mlando wama-SDCs, ama-school development committees, siyanazi ukuthi abazali asiwazi umlando wethu. So kathi uhlele silalo kakhulu ukuthi sikhulumisane labazali ukuthi xa u-SDC awumelanga sikolo wena umele abazali ngoba bathola ukuthi kwezinye izikhathi eziningi omgcini uhlale wama-SDCs yiwo abasebenzisa ukuthi uma amagedini akhiye. So mama SDC ungavuyisa ukuthi njalo njalo sithe khothi ibizo yakho lihamba phambili or umlando womzali ukuthi ubone umntwana wakho uyahamba ngembeze kusekele i-enrollment ngama-enrola simthengele ama-informs simnika ukudla endlini okumnene lokho okufunda sokumele kube ngumlando kahulumende ngoba yinto ekhona kusekele sombuso welizwe lilungile elivikelweyo uyakhangela ama-African charters ama-international charters.
Lubhahile yini uhlupho lokuxotshwa kwabantwana ezikolo lokuswela okokusebenzisa ku-new curriculum leyi?
Lubhahile kakhulukazi uyathola ukuthi abantwana kathesi kufunakala ama-smartphones abalakho into ezingumele bazirisethe uthole lokuthi kunengi okumele kufunde kodwa isikhathi somuntu wayesele kuyasini sishane ikakhulukazi ngakhayela ezikolezi ekuthi kuyawothi kuna abantu abangene emini abangene e-excess. Sesikhangela lesikhathi abantwana abathona ngaso esikoleni ngoba olunye iduku esikhangeleyo abazali labantwana selikhala ngama-homework. Kuyatshaya kuzotshaya u-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana belama-homework abantwana bemesane. Uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lomnethayo ngoba umzali yabe evele ediniwe ethwele enqume ethengisa amatamatisi esenzani. Bakusela lokho okuthiwa uyangene e-industry. Ungena ngo-8 yephuma ngo-4:30 uhambe ngekhaya sokokanje. So khonokho abantwana abaningi abahlukuli ngabo esikhathini yakhela ukuthi ngikhuluma nje kade ngomntaka kamakhelwane athi ezogcela i-smartphone yini ukuthi ayirisearche umsebenzi akhe agugule umsebenzi akhe awuthole nokuthola ukuthi wena idatha kangilayo ukuthi nami ngimenze umsebenzi. So yethu ukuthi abantwana labo basayele emuva abazami ukuxoxela labo kakhulu bathi khona sebethenza khonkhena ukuthi bona bayacela abantu ababo kumbe bona ngokwabo bayela abantwana ama-homework umntwana ukuthi ahambe kuphela sebezathi maybe ne-school holidays xa sibabuyele emuva bethi aphana ngangikubhayele khona wabuyilokhu umntwana akho ngikopa kuphela engazi ngoba umntwana ebesisa ukuthi uma engafika abhalanga isikolo uba senkingeni.
Abazali bathi kwesinye isikhathi abenelisi ukubhadala ngoba izikolo zingemukeli imali ye-ikhokheshi kumbe ye-plastic.
Kuvame kakhulu khonokho uyathola ukuthi abazali abaningi bakhuluma ngakho ukuthi lanxa imali ngeke ngaze ngiyithunyezwele nabagcina abazukulu abala abazali babo abaphandi kwelizwe uyakhuluma umuntu ukuthi imali iyabuya kumele ngiyithatha ngithwele ngihlala ngiselayinini ayitholakali izikolo eziningi zifuna ukubhadala nge-cash. So yikho okuhlupha khona khonapho. So yinto esifuna esikhangela ngayo kakhulu ukuthi wona ngoba uma sikhangela ilungelo lezemfundo thina sikhangela ukuthi umntwana lo ofundayo usuke edleni ngekhaya ulovile umntwana uloveleni sikhangele kumantombazaneni kule sikhathi sokuthi baye esikhathini laphana kala izinto zokusebenzisa uluyalova ungakhangela ukuthi ezikhathini eziningi uyathi uhamba kuma-facilities thole ukuthi wona ama-condom aphiwa mahara. So mina ngokukhangela amalungelo amantombazana ngathini ukuthi amaphezi aphiwe mahara ezikolo abantwana baphiwe amaphezi xa sisenelisa njengohulumende ukuthi sinike ama-condom akade kuseni ngokufana naye indaba yamaphezi iphiwe amantombazana ezikolo bafunde abantwana.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga sithandekile uziphetha ezalamhlanje abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota kwebulawayo liphansi kakhulu inani labo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu igama uChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.